Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-15 Mhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu eLupane ozaqutshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-21 ngekhefu lokuzalwa kukamoyo engumongameli uRobert Mugabe. February 21st movement lapho ukuzathi kugwaqa abatsha abavela kuzigaba zonke zelizwe.
So siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende sekuthole kufanele njalo kulungile ukubana kukhulunywe ngendaba leyi ukuthi iphele indaba yokuthatha okudakayo.
I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZEC ithi kulamakhehla lezalukazi ezedlula iminyaka yokuzalwa elikhulu 100 asebebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo.
Abantu asebehlala emakhaya, abanye sebebhadwa, bonke ngabantu ongaza ukuthi uzathi sihambile endaweni enje sathola abantu abaleminyaka engako.
Intatheli izindaba ezimbili zakobulawayo ezalobela idale lephalamende isicelo sokuvunyelwa ukuvota ngeposo bezinxuswe yikomidi yezemithetho ukuya kwethula leso sicelo ngeviki edluleyo.
Sikhangelele ukubana ipetition yethu le izaphumelela, lizafika ilanga lapho intatheli izindaba ezizavunyelwa khona ukubana zivote ngepost.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu ozaqutshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-21 ngelanga lokuzalwa kukamoyi umnumzana Robert Mugabe eLupane lapho okuzathi gwaqa abatsha abavela kuzigaba zonke zelizwe kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa becubungula amaqhinga okwenqabela ukusetshenziswa kwezidakamizwa osekubhahile elizweni. Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko ngemva komhlangano wabaphathi ntambo bakahulumende i-cabinet meeting eqhutshwe izolo umhlaka 21 kuNhlolanja likhefu lokunanza imisebenzi yabatsha minyaka yonke ele Robert Mugabe National Youth Day. Umhlangano lo uqoqwa lugatsha olubona ngokuphathelane labatsha lumanyene lezinye ingatsha zikahulumende. Ukuze sicubungule ukuqakatheka kwelanga leli, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Kudakwashe Munsaka, ilunga lebandla lezanu PF esigabeni seMatupelelani North.
Salibonani amahlabezulu eZimbabwe lapho likhona. Ungakhangela ilizwe ama-statistics asitshengisela ukuthi abatsha yibo abanengi, yibo abanengi elizweni. Ngakho ke yibo abatsha abakhangelelwe ukubana beyakhe ilizwe. Kuqakathekile ukubana abatsha bebe lelanga labo. Siyakwazi ukuthi omama balelanga labo, abatsha labo kufuze bebe lelanga labo. Akukhathalekile ukuthi wena ungabe ungowe opposition kumbe ungabe ungowe bandla elibusayo. I-Youth Day lilanga lama youth wonke elizweni. Amabhasi azathwala abantu endaweni ezijeneyo kocele emashonaland, emadebeleland, emidlands, emaswingo amabhasi abekhona ethwala abatsha. Akubuzwa i-ID ukuthi sifuna i-ID emhlangano ukuthi ungena hatshi. Ngamabhasi kahulumende athwala wonke umuntu. Lokho kuqakathekile ungakukhangelisisa ukubana uhulumende uqakathekisa kanganani. Kathesi uhulumende sefake okuthiwa yi-youth quota ikudale lephalamende. I-youth quota yiyo ezabe ithatha ama-youth angu-10, 1 per province. Ama-youth lawo akutsho ukuthi avela kuZANU PF. I-youth quota ifanana le-women's quota. itshengisela ukubana ibandla elilabe lilamavoti amaningi kuprovince naleyo yilo eliyafaka iyouth ezangena kudalela parliament. Lokhu konke kuvela kuma resolution asuka ku youth day ileyi esiza celebrate mhlaka 21 evelela ku 21st movement esasi celebrate khona i birthday yomongameli owaye ngumongameli welizwe ubaba Robert Gabriel Mugabe. Befake isikhalazo zabo ku mongameli welizwe ngelanga leli esingathi National Youth Day. So lilanga eliqhakathekileyo sibili.
Siyabona njalo ukuthi kuyabe kukhulunywa ngokuphathelane lesidakamizwa ukuthi abasakhulayo bengasisebenzisi. Ungathi uhlupho lolule aluthola yini khona ngapho eBing njengakwezinye izigaba zelizwe. Njalo ungathi amapholisa kumbe uhulumende baluphethe kuhle yini ukuthi luphele wabatsha.
Isidakamizwa yimpi esifakwe nguhulumende kababa uMnangagwa. Banatha izinto kuthiwa ngosikokiyana esingazizwisisiyo, benathi leminye imithi emele kube nesigulane sebenatha. Njalo bebhema lokungamelanga kubhenywe ngabantu. Siqalise impi waqasa ngokufundisa ngama-awareness, kathesi sokubotshwa abantu. So ilanga le-21st lilanga lokukhangelisisa sibili. Kuzaba le more than 5,000 amayouth, more than 5,000. Ngokuthi betshengiselwe, betshelwe ukuthi hambani nini kuma-provinces. Letshela abantu ukuthi bechiye okudakayo. Indawo ezinjengeBinga indawo lazo eziphanjaniswe ngokudakayo lokho ngoba kuvela phesheya eZambia. Bayakungenisa, bengenisa becrossa uZambezi belakho okudakayo besizothengisa ngapha eZimbabwe abantwana bethu. So siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende usethole kufanele njalo kulungile ukubana kukhulunywe ngendaba leyi ukuthi iphele indaba yokuthatha okudakayo. Asifuni ukuthiwa yi-drug abuse.
Hello ke ngumnumzana Kudakwashe Mavula Msaka, isiphathamandla sebandla lezanu PF eBinga, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esekalonga esiyabhuwa Binga.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Sivote lenkulu.
Asamben matuta siyo vota.
Kwizokhetho lamhlanje iCommission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi kulamakhehla lezalukazi abazinkulungwane phose ezine 3988 abaleminyaka yokuzalwa edlula ikhulu 100 asebebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo. Isikhulumeli sezek umnumzana Jasper Mangwana uthi omunye wabantu laba uleminyaka elikhulu elilamachumi phose amabili 118 years. Lokhu kuthiye uZulu ekhuza umhlola esithi iZek igila umkhuba. Kodwa uMangwana uze wafaka lesithupha somunye njengobufakazi enkundleni yokuxhumana eTwitter. Lanxa kunjalo abaningi abamkholwa. Omunye walaba ngumkhokheli wenhlanganiso ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo oxoxe loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Okuthiwo nguJasper Mangwana kulusizi ngoba akula bantu aba over 100 years abangaba yi 4,000 abahambayo bodwa. Labantu abangabe beseselamandla okubhalisa akukho lokho, yiyo indlela ebonisa ukubana kuyabe sesisimeni sokuthi kulanto abafuna ukutshontsha ukhetho. Ungakhangela abantu vele uma sesiyafika iminyaka elikhulu ngumuntu ongasachiwa yedwa egumeni. Abaningi uma vele sebefika leyo mnyaka ngabantu asebengasakwanisi lokuzihambela sebefana labantwana abancane. Kodwa inani elithiwe nguJasper yilo elethusayo ukuthi silabantu abadlula 3,500 kusiya ku-4,000 aba over 100 years. Kunzima, akusilo qiniso lelo. So kuyatshengisa ukuthi kungabe sokulabantu abalenjongo yokutshontsha ukhetho.
Zikhona indlela yini zokuthi lani njengenhlanganiso ezizimeleyo lingabhoda lidinga abantu laba kumbe libona ukuthi ngempela bakhona yini ngoba abanye bathi cha kulanto enjani.
Izinhlanganiso ezizimele zodwa zingahamba emakhaya zihambe ezindaweni ezehlukeneyo. Vele umuntu osele 100 years ngoba labe lingasahamba emizini yabantu. Akasasiwe ngiyo umuntu ongathiwa uyafika lapho kuhlangene abantu khona. Kunzima ukuthi khona lapha abantu abale over 90 years lihlangane nabo emihlanganweni. Abantu abasebehlala emakhaya abanye sebebhadwa. Wonke ngabantu ongaza ukuthi uzathi sihambile endaweni enje sathola abantu abaleminyaka engako emihlanganeni. So lokho kutjonga uJasper bengafaka izithupha njengobufakazi kodwa iqinisweni laye ingaphakathi nakwakhe iyatsho ukubana akaqinisanga. The number is just too much, is too high. Asingaza ke saba nabantu aba over 100 years abadlula 4000 bebhalise ukuvota. Yikuthi nje ilizwe lethu sesalahlekelwa yobuntu, asilanhloni kodwa ngabe singabantu abala abazinuka amakhwapha bekuzathi ukuthi hayi i-voters roll yethu nginamba yona le yabantu kuphela ukuthi ababhalisile abadlula 4000 abale 100 years bekubonisa ukuthi abantu kukhona okungahambi kahle.
Alo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eBeju likaZulu. Lokhe sikudaba lwezokuvota intathele izindaba ezimbili ezihlala kobulawayo umnumzana Mandla Chuma lo nkosazana Lulu Brenda Harris ezacela ukubana intathele izindaba zonke elizweni ziphiwe imvumo eyokuvota ngeposo njengokwenziwa ngabebutho kanye lamapholisa bezinxuswe yikomiti yeJustice Legal and Parliamentary Affairs ukuya kwethula lesi sicelo ngeviki edluleyo. Bathi ngesikhathi sokhetho intathele izindaba zivame ukuba zisemsebenzini kachana lalapho ezibhalisele ukuvota khona. Ngakho ke zidinga ukubana lumthetho uphele intathele izindaba ilungelo lokwenza lokhu. Ukuzwa ukuningi ngalolu daba uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Chuma.
Ngolwesine mhla ka 9 inhlolanja mina uMandla Chuma lolulu Brenda Harris sizintathela izindaba zakobulawayo sime phambi kwedale lePhalamende lapho besinxuswe khona iCommittee yeJustice Legal and Parliamentary Affairs ukuba sichasise ngokugcileyo ngepetition yethu lapho esacela khona oPhalamende ukuba iguqule uSection 73 weElectoral Act ivumele intathela izindaba sibe yingxenye yabantu abaphatheka kupostal voting.
Idale lamukela njani udaba lwe
ngemva kokwethula udaba lwethu amalunga alikomiti asazisa ukuba udaba lwethu luyezwakala njalo lusobala akudingi ukuthi kuphikiswane ngokuthi kumele kwenziweni ngalo. Umgcini sihlalo waleli komiti umnumzana Mishek Mataranyi uthe kube besisemthethwandaba ubezahle asiphe lokhu esikucelayo angazange athandabuze njalo. Uthe ngemva kokubuzwa imibuzo embala sasisixwayiswa ukuba siguqule kancane ipetition yethu.
Asichazisela kabanzi ubana kungani bathi liguqule ipetition yenu njalo kuyini okumele likwenze kusiya phambili.
Sicele iParliamente iguqule uSection 72 weElectoral Act okunguye otshoyo ukuthi ngobani okumele baphatheke kupostal voting endaweni kaSection 73 ochaza ukuba ipostal voting iqhutshwa kanjani eZimbabwe. Lokhu sesihlesa kwenza sikhuluma kanje. Kubuye njalo kwathiwa ipetition yethu kayisoze yathathwa njengepetition entsha ngenxa yokuthi sesicele ukuthi kuguqule uSection 72 endaweni kaSection 73. Umnumzana Mataranyika uthe yena lekomiti yakhe bazabuya bahlale phansi njalo bahluzisise ipetition yethu. Nxa kudingakala ukubana baphumele phandle babuze izizalwane zeZimbabwe ukuba ngabe zona zithini ngayo bazakwenza lokho. Ube njalo wasazisa ukubana ekuphumeni kwabo kusanda kwedlula lapho kade bebuza izizalwane zeZimbabwe ngeElectoral Amendment Bill. Izizalwane zeZimbabwe zithe zona intathele izindaba kumele zivunyelwe ukubana ziphatheke kupostal voting ukuze ngelanga lokhetho zenelise ukubana zenze umsebenzi wazo okalula.
Umbono wakho Chuma, libona isicelo senisizaphumelela na?
Sikhangele ukubana ipetition yethu le izaphumelela lizafika ilanga lapho intathele izindaba ezizavunyelwa khona ukubana zivote ngepost.
uMandla Chuma intatheli zindaba ubexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
inkulu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlive.com liludaba lokuthi kulosakhulayo wesikolo seFounders High School kobulawayo uWayne Ndlovu ogwazwe wafa ngomunye wakhe. Amapholisa athi abuphe abafana ababili besikolo seHamilton phezu kwadaba lolu. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi indizamtshina ewele duze ledolobho leBeatrice ngomvulo ibithwele amatshe aligugu amadayimani. Kubikwa abantu kade bephakathi kwalindizamtshina abahlanu, bonke basindile kodwa abalimala bengabenkampani yeMarowa. Kade besisa amatshe la besuka emgodini wenkampani yeMarowa ezishabane besiya eHarare. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani Studio 7, bonke nje abasakazi be-Studio 7, ngibingelele njalo labalaleli. Bakithi Studio 7, sacela impela eke lifunde eyami le audio. Uma ngilalele la, ngizwa umuntu ekhuluma ethi kule sketch, kulama drama. Kambe sibili, uma uzothi kwafu i-drama eka 2018, ngo-August, after uqeda ukuvota laphana kusalindelwe ama-result, uthi i-drama, i-sketch. Kona lapho ukhuluma into kwafa abantu, labo bantu mpela abafelwayo wena usithi kwakuyisketch lama drama. Sibabonile obaba labo mama abakhulile beshaywa ngamalunga ezana, wena uthi khona ukhiyana yidrama lesketch. Mina bengifisa ukuthi lo baba lo obekhuluma ama drama lesketch ahoxise amazwi akhe, ngoba bakhona abantu abalinyalelwayo, bakhona abantu abafelwa izihlobo zabo. And then wena uqhamuke emsakazweni uthi abantu babenza idrama lesketch. Hayi baba, ngicela mpela kungazathi ungahohlisa ungahoxisa amagama akho. Ngiyabonga Studio 7, ngicela mpela ke lifunde i-audio yami.
Yey, linjani ku-Studio 7, linjani? Ngithanda ukukhuluma nala amadoda labaphethe uhlelo abezekhi labo ukuthi lanamna ngagwe ngabathengi, ebathengi sibili imali bethatha, kodwa sicela ukuthi besithathele besibambele ukhetho catch can catch lapho ungabi khona onjani, bozarobha omunye owinileyo uzabe unye lo dliwe uzabe dliwe. Siyakwazi ukuthi nangagwe uyathenga, kodwa uma uthenga imali abathathi, kodwa ukhetho bebambe ngendlela madoda. Ngoba hhayi, bezama ukulungisela abantwana njani abancane abakhulayo, ngoba okwezani sokukhulisa isikhathele ngazo.
Studio 7, litshona njani badala? Ngiyalibingelela ngombuso kaothando lukaThixo, ngisithi hayi qhubekani ngomsebenzi lonke nje lisifalele izindaba Ndebele beshona, ngisithi uNkulunkulu alikhokhelele kukho konke. Into ekhona hlobo zami, ngilokhu sikhuluma nje ngempilo nje esiyiphila kwelakithi, and njalo ke sibhekane lokhetho. Kakhulu ngikhulumela ebandleni le-CCC eyile engilithandayo mina engikhulumayo. So ngithi abantu be-CCC indlela le asiphatha ngayo yokungafuni ukuthi sikhampene, bengahluphi kakhulu abantu benkosi, bengahluphi kakhulu ama-CCC wonke asambeni siyevota sitshumayezeleni sizithulele nje kuphela, kodwa ilanga likhona. Siyazi ukubana siyatshumayezana ezindleleni lasezindlini nakuma-social media, ngoba izanu vele ayicabanga ukuthi ukuvimbela i-CCC ukuvota ukukhampena iza inqoba. Hayi, soke inqoba, akula mntu othanda umnangagwe eZimbabwe. Laba bezanu kabathanda umnangagwe. La amapholisa asisetshenziswa ukuthi batshaya abantu, abamfuni umnangagwe. Labafowethu, labafowethu labantwa bethu, abamasotsha ngamapholisa ngama-CID, kabamthanda umnangagwa into yonke ayenzayo. Laphana uyabasebenzisa nje kuphela, labo begcina umsebenzi. imisebenzi yabo kuphela ukuthi bengasayibungaqotsha umsebenzi abantu babo. Ngabamthandi umnangagwa singesabi ngakho lokho. Laba abanye abezana abadlala umnangagwa ngabamthandi badli bagcina imisebenzi yabo. So singethuki ngakho umnangagwa umbuso kasoza uthole. Akulanto ayenzile ebizwe naseZimbabwe. Akula nje lencane. But isiqoqela mina ngikiso umbono wami ngedwa engicabanga ngendlela umnangagwa akhuluma ngawo etshela abazakhamizi zethu ekhale ngama ngathi isikola soze zibhadale ithemu leyi amanga la enza umnangagwa ayangisa angikwazi umuntu onjani oqamba amanga ebesengasayenzi isikhulumo sakhe asikhuluma sitshela abantu ngakuya ngami ngabantwana bezikolo bonke bayastrike bengaye esikolo bazihlale sibone ukuthi uzaphatheka njani yena umnangagwa le nkinzi usubuhlungu ukuthi umuntu ongupresident mayeza khuluma amanga ethi abantwana asoze babhadale ischool fee ithemu leyo kuqala just ekuqala libade ngamanga ke ngakwenziwe sifisa ukuzabonakala ukuthi uzamile uyehluleke khona kwakwa just one team kuphela uyehlulekile umnangagwa uyehluleka mntala wami awuyahlala ngakungcono ngiyabonga ukukhuluma ngosibanda ngole kutswana
eh salibona salibona niko studio 7 elivuka njani eh mina lami igama nguAdolf Shawa eh mina into yakuqala ngithanda ukukhuluma ngayo ngizwe kunomama obekhuluma ngendaba yabashaya kwabantu babomurewa ethi ngesikhathi seGraund babehleka bethi behleka abantu ababulawa eGraund angithembi uthule umuntu ophila kahle owayengahleka isimo esifana nalesiyakho yena ngokwathi nguye umuntu olengqondo efana naleyo nguye umuntu ohleka abantu abahlukunyeziweyo ngoba labana abantu bangama-victims njengalabo bantu abahlangana lobunzima ngesikhathi seGraund so yena engakuthathi ngaleyo ndlela uzi-exposa yena ukuthi ungumuntu onjani olomoya omubi ngithanda okwesibili ngikhulume ngalabo abantu abazithi ngama-analyst abakhuluma ama-structures e-triple C bethini bethini laba abangabantu bezana i-triple C ngeke izizwe ngezana okwama-structures abantu bayawazi ama-structures abo from what level to say it kuze kuye ku-national abadingi explanation so bona ama-structures abawafuna ngawani khona lokho kukhona ku-right kakhulu bese bejwayele abantu bezana ukubuya bezohlanyela izinto zabo ku-triple C ukwenzela ukuthifrom kwi-MDC kwenzela ukuyidiliza manje sebeswele nokuthi bathini basebenzisa abantu abaningi neyo ukuthi befake ingcindezi manje angeke izi basebenzele
kustudio 7 kustudio 7 la badonzo ngumfundisi u-Anglican Spanda whatever ubaba lo kahle kahle vele ngabe liyathi ngumkhulumeli wezanu p f because into zakho zikhulumayo ziyamanga kashe uthi la abantu esibabona benqamuka izanda ubaba lo abantu abadala abatshaya kuya ekto lapha hhayi mfundisi Anglican Spanda vothiwa ngobana Spanda lo baba lo hhayi athi uvele athi ngumfundisi ohlaziye ezepolitiki ngumfundisi onjani bala abafundisi sebangena into zepolitiki kunzima shemo kwelakithi zase ngabe unkulunkulu nje uyabasutha laba abantu ezanu idlile abantu abanjengalo angiwufundisi Anglican Spanda wangukhona lo ubaba lo inkulumo zakhe zibuhlungu shemo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika lanxa umongameli Joe Biden ethiwa wenza umsebenzi omuhle uphenyo olwethulwe kunsukwana esanda kwedlula luveza ukuba abanye sebesithi engancintisi kukhetho oluzayo ngoba uyabe seleminyaka yokuzalwa engamachumi ayi-92 lanye 81. UBiden owayethe ngengxenye kasoze ancintise uveze ngeviki edluleyo ukuthi usezancintisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ishini kuzomela ukuthi idemand for imisebenzi yehle kodwa sibona umkhonomo we-America uqinile ngoba imisebenzi ilokhu iminengi even though sibona amanye ama-sectors afana le-housing, i-banking, i-mortgage banking, lama-tech industries sibona sebeqala ukuthi ba-lay off abantu emisebenzini ngoba ama-business asehlupha ngenxa yokukhuphuka kwe-interest rate. I-interest rate le ikhutshulwa nguhulumende ekulweseni i-inflation. So I think eventually i-inflation ingayehla, le msebenzi ilokhu iqinile, kusho ukuthi hayi umkhonomi we-America uzoqhubekela phambili uqinile, and uBiden uzothatha esingathi thina he was praised ukuthi ihulumende wakhe has been the best ekuproduceni imisebenzi.
Ngokubona kwakho yena uBiden engaba esenza kuhle na ikakhulu emzameni yokuvuselela umnotho elizwe leMelika?
UBiden wenza kahle impela, ngoba izithembiso zakhe asinikeza zona ekhampenela ukuba ngumongameli we-America, simbona ezifeza lezo zithembiso, ngoba wathi yena inhloso yakhe ukuthi alethe i-manufacturing back to i-America, ukwenzela ukuthi i-America ingadependi kakhulu kwamanye amazwe for i-manufacturing, amazwe afana labo-China. So sibona ama-industry amaningi asephendukile la e-America, amakhampani amaningi sizwa kuthiwa baya expanda ama-factory abo lapha e-America, and that's why sibona le misebenzi iminingi kakhulu la. Abantu abaningi, i-unemployment rate khona manje iku-3.5%, which is the lowest lapha esike yaba khona for ama-decades. So lokhu yizo izinto ezikhombisa ukubana uBiden wenza umsebenzi omuhle ojabulelwa ngabantu base-America, and siyabona futhi ukunceda wakhe awenzayo abantu base-Ukraine ngokuba supplier ngezikhali zokuthi balwise i-aggression esiyibonayo ivela kuRussia kuPutin, ozama yena ukuthi athathe over i-Ukraine ngodlame, ngoba engafuni, ngoba esithi akafuni bajoyine ibandla le-NATO. So I think President Biden across the world, ngathi umhlaba nje wonke jikelele, umsebenzi wakhe uyathokozelelwa kakhulu ngamanye amazwe lawo.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Northern Virginia ngapha kwele-Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yo, Stalin on the... Look, I've been around and I'm still here. I've been a dark and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Getting bunny, get a chance to blow. I got the lamanja, but I'm kashana, jungle, and bobo. But look, but I'm a king, but I'm a pelling young. Watching the mina, but I'm a what? Welling a mina, but I'm a tongue. Shish, that you miss your eye. Don't look up, pelling, I'll go put on potango, but put on and you put up a cock. Who knows the leeches, the people go over the political cock. A pork of a tongue, a sugar lingo, the telling and best. Let's show that you're on a salon and best. I shall tell him pep, and look up, pelling as we sell his pep. Look, consenting to the bonandaba. Vele si katelenda, double boss, the level is high, and one of them is a particular long bamba. Every time I get spitzel, it's a lesson, and I got the hustle, the master, the passion, and brother to cussing and testing, the special rapper, you got it, it's like a bunting. You got a balloon, from a woman, woman, move, hand of a toast, a belly back hook, hey, when I step in the boot, oh my god, you're from across, I'm not the kind that you want to cross. So when I go mad, I'm a predator, trap me, I bury, and force to carry a cross. I'll divide you into two, like Moses, I'm a ruthless goddess, father, forgive me, I have sinned, blood on my hands, I've been killing them since. I am nigga, bang, man. Oh.
Yeah,
show my mob, I'm rapping a cop, we cover guys who cop, yiming off, devil a cop, this new cool my go. Got was some rapper, dance on my cart, I'm petal floor, your babble was hard, I'm gonna go dance, I've got a little belly pet up on what I'm gonna start. I'm gonna song, I'm gonna pull on my time, but I'm a sick, but pull on my card, every time I'm a flow, and if you're on the flow, it's like I'm jealous, I'm gonna go mop. Got the benza, I'm rapper, I'm supposed to my queen in Yako. I'm gonna go mic, I'm mad, I'm at the top, I'm guessing yet, you're rapping the time of the rappers.
Awakhiwe esigqibela uhlelo lothu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu elupane ozaqutshwa ngeviki ezayo. Ikhomishini ebona ukuqutshwa kokhetho iZEC ithi kulamakhehla lezalukazi abedlula iminyaka yokuzalwa elikhulu i-100 years asebebhalisele ukuvota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 lamhlanje ntambama.